Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThandono Gawande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku-1 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nehulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ivandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezinqokusaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano owenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela uMnangagwa yedwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Umbuthano ngokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-Thanksgiving dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onabe esigcikayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nakithi. Sikakhulu ngemva kwempiko le-climate change ukuthi kuzaba nokutshisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu uthibilisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nekukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngibanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Banti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ke niye u-guest of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nehulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle impumela izakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyane ishangani kwaibigadeni ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha izakhulukile umhlubu lo wemathekelelenda phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho ngisummary engiyitshoyo ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga esitho ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo osipha amandla thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi angibe ubekhona umsekeli wakhe.
Hello ke nguBishop Sindangu Lube okhokhela isonto iBrethren in Christ Church ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Umongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli we-Pist umnumzana Felix Magalela Mafasibanda njalo engumkhusekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC utshele Studio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha hathi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi mahlabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe usection 251 ikhuluma ngokubumba iNational Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda ichapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha nokukhuluma ngezinto zombhuqazwe nokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survivor Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphi izinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa igugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunye ngoba iconstitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa bephiwa lokhu besenza lokhu thina be-Post Independent Survivor Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu. Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelana. Kodwa kathesi abantu bethatha isikhathi bedlalisa injonjo kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu.
Manje baba mafa lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyabonela ama election. Lakathesi kulama by-election abantu ababulawa khona abatshaywa khona akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C, it to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu babehlukumezwa bebotshelwa mahala, abanye bebulawa, benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi bengabantu njengabantu, wenzela ukuthi ukwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhe sikudaba lunye, ibandla le-MRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugu rawundi luzaphumelela ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo, unkosazana Kathy Webhebhe.
Kumele ukuthi abantu bakomthakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe. Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezinxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebe khona babagande. Sinanzelela ukuthi abathakazi basabalele amagumbini omanomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe, uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo sisola ukuthi one, kuthiwe onozindaba abasoze bebe khona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke, silabantwana bakomthwakazi e-South Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezi ndawo baningi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebe khona kulezi ngxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizingani kumbuthi bazathi-ke kumbe once a week bona bese bereportele onozindaba. If kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bavezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabothifu akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli, alisoze liphume iqiniso lapho. Phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kunepossibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kune-transparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso, onozindaba kababe khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa ilokhu information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims kungabi yi-related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu abantu besuthiseka ngendlela oliqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party yasola silensolo asivumelani lendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokha futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and then namanje ndisem uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi alinde onozindaba lokhu thina kusithengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha i-responsibility kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency kule truth telling yonke into nje i-victim centered but everything silibandla lemthwakazi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi siza ukuthi sifuna luthathe njani kulolu daba
lo ke nkosazana Kathy Webhebhe osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kugcelele bandla le MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBotswana. Uma manje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo, indaba ye disputed election. Hayi le ndaba sebefuna ukuyenza efeja feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawunde, ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983. Akulungiswe first asiqaleni la, abalungise indaba ye disputed election. Bekhohlwa ukuyenza lokhu nalokhu. Sihlanganisa amakhanda mlangago akalungisa indaba le disputed election nomunye nomunye kuzani maye ngene khuluma ukuthi izani ilungile abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini iyindaba esibisele emuva le disputed election first lokho kwegugurawundi kuzobonakala emuva izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu
Studio 7 njani ngumthembo khuluma yathi izindaba yegugurawundi manje plus nasiqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini ngoba omayenza lutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babe clean ebantwini njalo futhi nakhona okokuthi kuthiwa izokwenzelwa nsitha hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa nsitha izokwenzwa ngendlela eyiyo kumbe bazothatha bona abantu bezanu pf ma-supporters abe yibo abawakhulumisayo babe sebesithi esikhulumile nama-victims ngoba phela izanu pf asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili andive nje wakuyiphatha ebuqili njalo kuyiphatha ecindezelayo iqiniso lakhona sozisuke lazi kahle ukuthi benze into ngendlela yini wavela bathembisa
salibonani Studio 7 salibonani tungamle nkomo bonke abasakazi salibonani siyalibingelela ngegama lika Jesu mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba abangazaziyo ngoba bathi bebulala abazali bethu omnangako azange becela kibo nxa kuyukuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lathi lokho kwegugurawunde ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu kuzingumthwakazi ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba yethu njalo futhi langaze bethi basibhadala sasingatshongi ukuthi sithengisa impilo zabobaba bethu abasekele sinjalo besinikeze imathebelele ndithu siziphilele sodwa labo beziphilele bodwa bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu
Studio 7 ndivuka njani labalaleli hayi sizo babukhumalo lapha induna okhuluma ngodaba legugurawundi kati kufihlwane kungafuneka amamidiya kulezo ndaba ngoba indaba ezenzeka mcekethumceke leso sikhathi kungafihlwanga manje sokufihlwane ukuthi kungabonwa umhlaba wonke kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke le nto ngoba kwenziwani lapha kwenziwa ukulungiswa kwenziwa amandlwane sicela imidiya ibe khona bengadlali ngabantu bakithi abantu bafika okhulumayo uzenzo ngwenye uphumecho lojo.
Salimona nebalaleli be Studio 7 okulumayo nguthi 1 Moyo. Umbuzo wami uthi kathi uchabanga yena uyini ku Triple C? Bathi abamazi phela abe Triple C kodwa uyachotshisa amalunga e Triple C ngayiphindlela. O Prince Dube badla amalahle bathi abamazi uchabanga. Zwana ke wena Chabanga nama ngikwazi ungasijwayeli kabi. Awoni na ukuthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka. Abantwana baseZimbabwe bayahawule basemazweni Botswana, South Africa ngaphi ngaphi, Zambia, Namibia bedinga amadlela aluhlaza. Wena Chabanga sokuthuka umuntu omdala ujwayele kabi Chabanga wena asijwayeli wena.
Sanibonani, sanibonani ebakwethu eyasibingeleli lapho Studio 7. Bakithi mina ngiyazi nginyanzele ukudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile. Bonke umuntu olapha neZimbabwe uyathindeka kakhulu bakithi. Bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza ukuthi Innocent Dibale othena okhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedwa olandelwa abantu abakhe nomfazi wakhe kuphela. Ebese khuluma uzenjani la khuluma khona uVuni Zanu PF yakhe yona iyo futhi ehlukumeza abantu. Kanti abakhe abantwana baphila kuliphi lizwe, baphila kahle yini? Yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye leza ku-PF yathina leza ku-PF yakhe ayisizi ngalutho bakithi. Siyahlupheka, abafowethu bayashiswa emazweni, manje akusena msebenzi emazweni, siyahlupheka, siyaphushana nabanikazi bamazwe. Kodwa nakhona phila kanzima bakithi lezi nsuku, amabhoyisa ahlupha abhopha bonke abantu bokufika lapha. So mina ngiyamangala ukuthi yena ma ezosupporta umhlangano lovano weZanu-PF uchazwa yini? Hayi bakithi, ayishake sixolele mana, akayeke nento yakhe, vela kekho umuntu ozomlandela. Niyabo,
thina safaka ama-audio abanye kataba lwakataba lama-audio ethu kanti nakana ngangifake i-audio lapha ngithi kunomama esimdingayo lapho kuthiwa uthambana uRuth Mponda. URuth Mponda sasimdinga, siyamdinga lapha lamanje, siyamdinga sikwazi lapho khona. So abantu abangambona umuntu okuthiwa nguRuth Mponda bengakhuluma eveni khona apha ku-Studio 7 siyabe sizazwa ngoba siyalalela i-Studio 7 ngabantu abalalela i-Studio. Siyacela la ngomusa abantu, sicela livule irekodi yethu, siyamdinga lo muntu kakhulu. Wahamba lo mntwana omncane, ulo mntwana ngwenye, ulo mntwana omncane ongumfana. So siyacela sitoko, sicela livule yawulale abantu beyizwe, sidinga lo muntu kakhulu wasukele eBulawayo.
Studio 7 yani mthokazi omuhle, ngiyanithokaza omuhle, sithi phambili umthokazi, phambili. Hathi nanje maNdebele sesihlulekile, ngasikhetha inkokeli yakhe thina senze ngcono umaye nakho besokuqalile futhi lokusala kusishaya into zesishonile ezingasiphumeli sendawo sibe sirobert. Abantu belandelana labo 1-2-3 sebebadampa njengodoti edasby besithembile, sibe abantu bethi nawu ngichamiso sendampile futhi ngoba abantu bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona labayi anazi baluka mbani saluka asibambeni okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga. Lezi zizasuke zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi, hayi ngoba kwagcina kufundiseka nengane zethu zisokole wayawaya. Asekele into zamashoni, asekeleni Mthokazi, no asibuyeleni kwelakithi, asekeleni zonke into lezeMpumalanga. Ngiyabonga.
Salibonani size sikaMthokazi, salibonani lo onke nje amakhumba manomhlaba lapho elikhona. Ingabe amajaha lawa aphetheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake ku-Studio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba othiwa ngokanyongolo uNkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini. Amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda, lonke lapho elikhona lilalele kahle. Singahlupheka nje, sidubeke, sithini sithi sizavota, sizathini? Ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe. Eminyaka emingaki sivota sihlupheka, size sikaMthokazi asicabanga iplan eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe ne-boundary ukuthi size sikaMthokazi siba ngapha, because ngokuthi siyavota kuzihlupha. Wona size sikaMthokazi khangela ubone amaparty mangaki namhla akade ewina, abantu babona ukuthi opposition party winile, kodwa akuphumi ukuwina kwakhona, bayancindezela bathi ledwa iZanu winile. So kungcono ukuthi size sikaMthokazi thina silwele okungokwethu, singalweli amavoti. Ukulwela amavoti siyaba singazi lapho esiya khona. Ngiyabonga.
Studio 7 okhulumayo nguThamsanqa kwaNdlovu, ophuma esigabeni sasetshololo, ezalwa nguSibanda, ohlala esigabeni saseLwagweru kwesibanda. Faro ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokho wemhla ka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kesizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlender ngubani?
USlender ngu-Aibophe Slender kahle kahle. Igama maliphelele, i-stage name kahle yilo uAibophe Slender. Yena elokuzalwa nguFaith. Ngisatho iminyaka engaqala ngayo, ngiqala ukugida kumukisi connection. Angisayazi iminyaka yakhona, but ke ngithe sengibuya lapha eGoli ngaqala ukuhlangana noFortune Dao. Senge ngahlangana nabanye abacubi iTornado Heroes, iCheva Boys, but sengisithi sengivule amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe uFortune Dao saqala ukhipha iDVD lakhe elakuqala, it was 2010, I'm not sure, 10 or 11, asengikhohliwe khona lapho.
Ngilele ukuthi ngiza kwethula idlala dina.
Ingoma sezizinyeni, ama-album e-disco angu-5. Bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlala de kungekudala. Isihloko nizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu oculayo nguye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifithare omunye ubhuti abathi ngithiwa YC Champion Dao oleqembu le The Young Challengers.
Ukugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
Lo ke ngumhlabeleli uAibo Phesilenda isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano wokucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi APC ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.